Abo hlangothi olubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende emngceleni ethiyeneyo yelizwe, abezimra babikwa bekhuthuza abaphuma elizweni bedinga imali yohlobo lwama-bond notes emzameni yokulwisana lodubo lokuswelakala kwemali eZimbabwe. Abaphuma elizweni lokhe kudlule ukhetho bathi abezimra sebeqinisa umsebenzi wokukhuthuza isihambi kudingwa imali yama-bond notes. Unkosikazi Emily Chuma uthi kukhanya kulo uqiniswa komkhankaso wokudinga ama-bond notes ngemva kwembiko nyakenye ethi imali enengi yohlobo lolu ingena emazweni angumakhelwane afanele South Africa, Mozambique, Botswana kanye leZambia.
Eboda kuyasetshwa sibili kuzwayo. Omama abasetshwa ngomama, obaba abasetshwa ngobaba. Kuthiwa akula mali yangapha edlula eboda. Imali kumele isale ngapha. Kodwa ukuthi bayisa ngaphi kwesingakwaziyo, kumbe bayayisarenda kwabakhulu asikwazi.
Esinye isihambi esanda kungena eBotswana uthi ukudinga ama-bond notes emngceleni ayisikho ukungakhipha iZimbabwe enkingeni yokuswelakala kwemali.
Akuqakathekanga ukuthi kukhulunywe ngemali ephumayo. Okuqakatheke moya ukuthi kulungisiswe i-economy eyiyo ezakwenza ukuthi imali itholakale. Ngoba looking at amanye ama-countries angomakhelwane ethu labo ezabo imali ziyaphuma from ama-countries abo like opula orand even as far as i-US dollar from America kodwa soze asake size bekhuluma ngokuthi imali yabo iyashota kumbe iyabakhathaza nje.
Umnumzana Rodwell Moyo uthi noma ama-bond notes ephuma elizweni ekugcineni kwelanga azaphenduka elizweni ngoba ayisohlobo lwemali olungasebenza kwamanye amazwe.
Ngikhathazekile kakhulu ngalesi sehlakalo sokusetshwa imali besithi i-bond note litshiwe ekhaya. Yiyo imali ekhona yiyo esincenga ngayo kuyawoda and at the end of the day vele iyaphenduka ibuye ekhaya ngoba ebhosana kalisebenzi. Ngaze libe liphumile labe kuphumela ingakanani. Okuze sibuhlungu ukuthi abantu abaphumana nabantu abaphila ngakho kuthengisa. Nxa umuntu esethathela ukuthi somele abuyele ehlala phansi usebenzi ayikho uyaphila njani lo.
Ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe nyakenye libike ukuba udubo lokusilela kwemali lubanga ukuthi ama-bond notes amaningi ayaphuma elizweni engena kumakhelwane. Ngesikhathi imisebenzi isilela eZimbabwe, abanye ikakhulu intsha isiphila ngokuthengisa imali emngceleni efana le-Plumtree kanye le-Ramokhwebano lemadolobheni afana le-Francistown kanye le-Haboroni. Abanye sebethole ibhizimusi ikakhulu ekuthengiseni i-bond note kanye le-dollar le-Melika. NgingoMartin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 eSavron kule-Botswana.